Alichona njani zulukanda bamthwakazi omuhle ngelanga le Christmas Eve kusasa ke lilanga le Christmas olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende ubuye yena ecasisa yena ukuthi hayi abakaqedi ke uhlelo lokuthi balungise imali ukuthi bafike esigabeni sokuthi bangasitshela ukuthi imali nethu zayitholayo nxa uJanuwari 2014 esikubonileyo-ke lapha yikuthi bona kabakalungisi kabakaqedi umsebenzi wabo.
Abamela izisebenzi zikahulumende namhla bahlangene lo mqatshi owakuqala ngemva kweminyaka emibili kukhulunywa ngeholo kodwa akuphumanga lutho. Izisebenzi zenkampani yomsakazo we-ZBC zibikwa ziholiswe amadola alikhulu i-$100 emuntwini ngamunye hathi iholo lonke lenyanga eziyisikhombisa.
Okwenzakalayo lapha ikakhulu e-Kingdom lapha engalathini indokhu zakhona izimsithi yabo ayisebenzi. So imali usuyithatha ebhenki yabo abasinika khona ama-250 amalayini akhona makhulu lawo stereki.
Udubo lokusilela kwemali lokhe luqhubekela phambili elizweni abantu abaningi lamuhla behlulekile ukuthola imali emabhanga kusasa kuzavuka kuyikhisimusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abamela izisebenzi zikahulumende lamhla bahlangene lo mqatshi okwakuqala ngemva kweminyaka emibili kukhulunywa ngeholo labo kodwa akuphumanga lutho emhlanganweni lo. Abameli bezisebenzi bathi lanxa bethule izikhalazo zabo uhulumende kazange abaphe imbono yakhe okutshengisa ukuthi ubengazilungiselalanga. Kodwa kumaviki adlule uhulumende ubesethesa inhlanganiso zezisebenzi zakhe umlandu wokudonsela muva inkulumo zeholo ngoba bebengafuni ukuvumelana ngenani labameli. Izisebenzi zithi zifuna isisebenzi esithola imali ephansi ibe ngamadola edlula kancane amakhulu amahlanu i-547 eyiyo eyisilinganiso sobuyanga i-poverty datum line. Umphathintambo obona ngezisebenzi zikahulumende umnumzana Nicholas Gotshe utshele iStudio 7 ukuthi kafuni kuphazamisa inkulumo lezi ngokukhuluma lalumsakazo. Umgcini sihlalo omanyano wezisebenzi zikahulumende i-Apex Council umnumzana Richard Gundani uchasisele iStudio 7 okuningi ngalumhlangano.
Uhulumende ubuye yena ecasisa yena ukuthi hayi abakaqedi ke uhlelo lokuthi balungise imali ukuthi bafike esigabeni sokuthi bangasitshela ukuthi imali nethu zayitholayo nxa uJanuwari 2014 esikubonileyo-ke lapha yikuthi bona kabakalungisi kabakaqedi umsebenzi wabo. So balandezele ukuthi balalele ukuthi thina siza kuthini. So thina sibatshele thina sathi esikufunayo yikuthi-ke isisebenzi esikahulumende esihola imali ephansi kakhulu kasihole sona imali lesilinganiso se-poverty datum line eku-$540. Sabuya njalo sakhuluma ukuthi abasebenzela emaphandleni emaplazini lapho kulobunzima obukhulu khona kabathole bona imali lesilinganiso se-30% ye-basic salary. Njalo sabacasisela ukuthi kumele ukuthi nxa imali sibhadalwa kube khona ukuthi ngesikhiwa bathi yi-debunching kumbe i-decompression of grades. Lapha ke siyabe sikhuluma thina siqondane lokuthi umuntu oku-promotional grade achiyane lomuntu lowana ordinary officer ongena umsebenzi namuntu. Njalo umuntu ofundileyo lama-degree nxa ebhadala imali yakhe kayichiyane phela lalowana ongatholanga ama-degree lawana.
Ye manje nxa sikhangele lapha singathi uhulumende ubebuya nje ukuzolalela izikhalazo kungela ukuthi yena ufuna ukuthi alipho kunganani.
Hayi, khathesi nxa ngikhangele lapha kukhanya ukuthi khathesi bayazilazila, khathesi kabala mpumela eqondileyo ezwakalayo. Kukhanya ukuthi bebuya namuhla ukuzohlangana lathi bebefuna ukuthi bazolalela bazi ukuthi thina sikhulumani njalo ukuthi demand yethu inda. So khonokho lathi sibe sifuna ukuthi bona balethe i-position yabo thina lathi silethe demand yethu sibe sesiqalisa ukunegotiate. Kodwa hayi, sikasaqalisa ngokunegotiate. Esikuyenzileyo-ke yikubathiyela iphepha lethu ele-demand ukuthi esikufunayo yikuphi. So bona labo bakhulume besithi bayabuyela ukuthi baye consulta ukwenza ukuthi ngase sephenduka batshela ukuthi kunjani.
Hello ke ngumnumzana Richard Gundani umgcini sihlalo womanyana wezisebenzi zikahulumende iApex iApex Council. Kunjalo nje siphinde saxoxa lesikhulumeli senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Enoch Baradzai ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Ya sihlangane lawo awehulumende kodwa bebengela position paper ukuthi kuzahamba njani. So wabonga ukuthi bona sizahlangana futhi izikolo zingakavuli. Kodwa position paper ukuthi ama-salaries azahamba njani kumbe amanye ama-non-monetary incentives kade sibadinga babasitshelanga ukuthi bazakuhambisa njani.
Manje lina likuthethe njani njengoba bebesithi lina yini elingakalungiseleli?
Yeah, into le mukakhulu because thina ngasihlangana labo. Wesikanye lokuthi babuye bale position paper yabo basitshele ukuthi i-roadmap yabo ngabe sithi bafuna ukusinika ama-salaries aphezulu kwe-poverty bottom line. Bazasinika njani, bazakuhambisa njani. Kodwa bona baphonga ukuthi hayi basakhuluma lakho.
Lo ke ngumnumzana Enoch Baradzai, isikhulumeli senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe.